izakhamizi ezahlaliswa kutsha epulazini le-Atherstone ezedlula ikhulu zithi zilokudana okukhulu ngesenzo samalunga edale kula malunga abathi uMalaki Nkomo lo-Andrew Langa ngokufuna ukubathathela inhlelo ezisepulazini abaphila ngazo ezokulima bethelezela bethi kulihlazo asebekwenza. Umnini wepulazi le-Atherstone umnumzana Darren Mohan ubikwa wayechiye uyise ngesikhathi esiya kwelaphisa umntanakhe emazweni ukuba asale ekhangele ipulazi ngemva kwalokho wasebhubha wachiya izisebenzi ziqhubeka ngomsebenzi zikhokhelwa ngumnumzana Rogers Clinton osebothiswe ngunkomo ethi usethumbe ipulazi. UDarren ubikwa engomunye wabamhlophe ababhadalwa nguhulumende bahlalisa kutsha abantu wahlawulwa lempahla yakhe lapho okwahlaliswa kutsha abantu laye wachiyelwa indawo yokulima ethelezela kunye lokufuya inkomo njalo esebenzelana labahlaliswa kutsha osekubangele ukuba unkomo lolanga bangazwani labo ngoba sebebaphazamisa. Umnumzana Norman Dlamini owahlaliswa kutsha njalo eyisisebenzi sikaDarren uthi unkomo useke wamtshaya njalo wagqekeza lendlu ahlala kiyo ethi udaba lolu seluphanyeke emthethweni.
Mina angithokozi ngento engabe isenziwa lilunga ledale lephalamende lensiza South Constituency uMalaki Nkomo. Ngumuntu esisonke ephathini kuzani PF kodwa indlela abamba ngayo abantu i-community ngokuyithathela lokho eyikho ekhangelela ukuthi ngaphila ngakho akwenze ukuthi kuye benefita yena yedwa labalutshwani abaseduzelayo hayi akusiyonto engiyibona ifanele.
Umnumzana Milton Ncube esinye njalo isakhamuzi salindawo uthi okwenzakala e-Atherstone ngavumelani lakho ngitsho lakancane.
Njengesihlali se-Atherstone thinokwenzakala ngale adukulo mlungu khona osokungena abantu abangu-5 abathi sithi ngama-A2 beneficiaries. Mina mbona ngingavumelani lakho lami akumphathi njalo ngenxa yokuthi sokubulela injongo yethu thina siqalisa ukuthi ukuinvesta that farm yithi abakuqala ama-first pioneers. So manje nxa sokubhenefitha abantu abangu-5 thina injongo yethu ayisaphumi.
Umnumzana Hopewell Bebe omunye umhlali we-Atherstone eTankawukwe uthi kule mpahla abazinikezwa nguDarren yesikhathi behlaliswa kutsha esezanyamalalela ezandleni zomunye owabelwa indawo ngunkomo.
Sathi singena kuleyana iplazi ngesikhathi okuthiwa ngisejapan njengemfazo 3 umlungulwana wasinika ama-lister engines ayi-3 uthe esinike ama-lister lawo le-tractor kwaba sezandleni zesisebenzi sakhe owakuthiwa nguzenzo jele ngaleso sikhathi ukuthi ngokuqhubeka uhamba kwesikhathi ukuthi into lezana wazisa ngaphi lathi kathe sikasisazibone.
Unkomo yena uthi ulencwadi emvumela ukuhlala e-Atherstone njalo labo abathi usethumbe leli pulazi balamanga wakhuluma amagama aqatha ethuka esingeke sawasakaza. Abahlanu asebezihlalise epulazini ngokusebenzisa incwadi zamanga ngu-Andrew Langa, uMalaki Nkomo, umqondisi sibanda ose-South Africa, uZenzo Jele, umanyamalalisa impahla ezanikwa izakhamuzi nguDarren, uSibusiso Ncube, umnawakhe kasikomitshi weGwanda onguChalimani wezomhlabathi, kunye loShila Nazombe emele uLanga. Phakathi kwezakhamizi ezilikhululambili, ezilitshumi lasificwaminwemibili zibikwa zizaxotshwa ngunkomo labanye bakhe. Izakhamizi zithi zisalinde umnumzana Kembo Mohati ukuba azoxazulula udaba lolu ngoba unkomo labanye bakhe baqamba amanga ukuze bathole incwadi ezibavumela ukuyahlala epulazini leli. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.